sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 9 kuZibandlela 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli webandla le-CCC usemise uSengezo Tshabangu ukwenza loba yini okuphathelana lebandla.
Icele lebandla le-CCC elikhokelwa ngosicamfundo Wolfman Ncube namuhla limise umsebenzi wokwesikhatshana ozidi ngonobhala jikelelo webandla leli umnumzana Sengezo Tshabangu.
Ithuba likhulu kakhulu nga uqhathanisa lakwamanye amazwe ukuthi eMozambique kube lokuzwana, kube lokukhulumisana ngokuba awuzange akuthathanga isikhathi eside kudonselwana.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kweleMozambique othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho lwaqhutshwa nyakenye uphenduka elizweni kulandela ukubaleka kwakhe esithi uhulumende wayefuna ukumbulala. Kuvaleliswa owayengumongameli weMelika uJimmy Carter eWashington DC. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Icele lebandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngosikhulumfundo Wolfman Ncube namuhla limise umsebenzi wokwesikhatshana ozithi ngunobhala jikelele webandla leli umnumzana Sengezo Tshabangu. Ingcwethe zithi uTshabangu sephelelwe ngumphako, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kuveza sobala ukuba uTshabangu loNcube kabasaboni ngasolinye, njalo kuqhubeka kulokungazwisisani kubandla eliphikisayo. Icele le-CCC elikhokhelwa uNcube lilobe incwadi lisithi uTshabangu ubesephula isisekelo salo, lisithi lizamthonisisa amacala akhe kumalanga alandelayo. Lokhu kukhulunywe isikhulumeli sebandla leli koBulawayo umnumzana Phumlani Sibanda.
Umongameli webandla le-CCC uProfessor Wolfman Ncube usemise uSengezo Tshabangu lo owayezithi ungumabhalane jikelele kubandla le-CCC ukwenza loba yini okuphathelana lebandla. Umiswa ngemva kokubonakala eqhubeka ngokwenza imisebenzi engekho kuzinqumo zebandla, njalo lakho kungaziwa ibukhokheli.
Usibanda ugcizelele esithi imisebenzi kaTshabangu isifundise ibandla eliphikisayo ukuba lilungise isisekelo salo.
Uzaqhubeka emi kanjalo icala lakhe lize liye thonisiswa ibukhokheli bebandla.
Isitudio 7 ikhulume loTshabangu yena othe okwenziwa libandla le-CCC akukho emthethweni esithi sikhulume legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole. USithole utshele Studio 7 ukuba kabavumelani lesinqumo lesi.
Umangalisayo ukuthi ekuqaliseni nje kuqala indaba yonaleyi, into esayizwayo ukuthi upresident owe-CCC uza yenza i-rotation labanye bakhe. Kuthe sokuphakathi laphana sabona hayi akusela rotation ekhona, omunye sebaleka lesigodo. So i-CCC yasibuya kithi isithi izwisise ukuthi into enjalo kufuze ibanjwe njani.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okwenzakale kuTshabangu okumele bekwenze kudala ukuvikela ingxabangxoza esedayela ephalamende. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Tendai Sithole osebenza lekolishi The University of Zimbabwe. Amazwi la agcizelele igqwetha elilela ilungelo loluntu unkosikazi Jacqueline Sande, yena othi sekumele ababandla aphikisayo bakhumisane umlotha.
ngayini kuloko kushupa unyaka oladlulayo sibona ukuthi uChamisa wathena owe politics sechile sechelo chabangu kodwa ukuthi bona ukuthi uChabangu bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yibo opposition engamisana lo ED ku 2028 kumbeni opposition yethu iyabi ilokhu isenza isiba weak
uChabangu wavithi unginobhala jikelele waleli bandla ngemva kokhetho lomnyaka 2023 lapho aqala ukuxotsha abameli beparlamente labekhansili. Loba nje umnumzane Nelson Chamisa wazama ukulwisa uChabangu emadala eparlamente wehluleka ukwenza lokho okwahle kwachiya ibandla le-CCC selicezuke phakathi. UChamisa wahle wachiya isikhundla sakhe kwasala uNcube umnumzane Thandayibithi labanye kuthi elinye icele lasala selikhokhelwa ngumnumzane Jameson Timba. Kusenjalo amalunga awebandla le-CCC edayile eparlamente abikwa esefuna ukuba umongameli Mnangagwa aqhubeke evusa kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Iphephandaba le-Daily News libike ukuba umnumzana Charles Moyo ozithi umela i-CCC eparlamente uthe bafuna ukuthi kuguqule umthetho umise ukhetho ngo-2028. Umoyo walile ukukhuluma ngalokhu efonelwa i-Studio 7. Isikhulumeli se-CCC koBulawayo uSibanda uthe lokhu kwenziwa licele elisekela uChabangu eParlamente. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla leMozambique eliphikisayo othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho olwaqhutshanywa kenye uphenduka elizweni kulandela ukubaleka kwakhe sithi uhulumende wayefuna ukumbulala. Mnumzana Venancio Mondlane utshele abantu abaningi embuthanweni wokumhlangabeza eMaputo ukuba ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo ngomfumfu njalo abalandeli bakhe kumele ba tshengisele emigwaqweni bekhonona ngempumela yalo. Abezindaba beReuters babika ukuba abezomvikela badubule babulala abantu abathathu abatshengisele emigwaqweni namhlanje. Mnumzana Daniel Chapo weFrelimo nguye okuthiwa wanqoba kukhetho lolu osolungenelwe ngumanyano weSADC othi kumele kukhunyiswane nomlotha phakathi kwamabandla ancintisa kukhetho lolu. ELeSouth Africa kubika njalo ukuba selingenela kudaba lolu ukuze kube lokuthula eMozambique okuphazamisa amabhizimusi ezansi yezwekazi le-Afrika. Abezomvikela sebabulala abantu abedlula amakhulu angamachumi amabili abasola impumela yokhetho ulolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Yabonisa ukuthi kunokungazwani okukhulu kakhulu kusuka ekungavumelani ngemphumela yokhetho kutsho khona ukuthi kuzamele kukhulunyiswane kuphume uhulumende mhlawumbe ongahlanganisa abavele endaweni ezihlukahlukeneyo abeqembeli busayo lalele nalaphikisayo. Yiyo yodwa indlela engahlenga iMozambique ukuthi ingangeni empini, ingangeni odlameni, ingangeni ekudilikeni kwezenotho lakukho konke. Yiyo yodwa indlela engahlenga ukuthi kungafa abantu ukukhulumisana basebenze ndawonye bakhe uhulumende oza kwenza ukuthi bonke babambisane besiya phambili bafake okwaseMozambique phambili hayi okwabo umuntu ngamunye.
Yenxa sikhangela ke siyabona ukuthi iSADC yezama ukuthi ilungise lapha lelizwe leSouth Africa. So ubona zani kodwa kuzaphumani njengoba kulabanye abathi uMondlane Ngxeba ngamlimaza kumbe bamkhahlameza khona ngathi.
Ithuba likhulu kakhulu ngawuqhathanisa lakwamanye amazwe ukuthi eMozambique kube lokuzwana, kube lokukhulumisana ngokuba awuzange akuthathanga isikhathi eside kudonselwana nalaba sebekhona namhlanje. Ngakho-ke inhliziyo yazi kabilukhuni kulamathuba amakhulu ukuthi laba bazabe bethunyiwe ukuthi bancedise ukuthi la maqembu axoxisane bangaphumelela. Okukhulu ukuthi bangathatha uhlangothi babe ngabantu abaleqiniso, babe ngabantu njalo abazahambisa phambili okweMozambique hayi okwabo. Kuqakathekile futhi ukuthi ibandlela ibusayo likunanzelele ukuthi banenge abantu abavotele amaqembu abusayo kungaphikiswana ngokuthi bawinile yini kumbe abawinanga.
kodwa iqiniso ukuthi banenge abantu abavotelela bobani bewinile bengawinanga ngakho ke bayadingeka embusweni bayadingeka bebambisana besiya phambili akusasebenzi lokuyana ukuthi iqembu leMozambique Frelimo libuse lilodwa isimo kasisavumi ezomnotho kasivumi ontanga kabavumi ukubuswa kwelizwe kakuvumi imphumela yokhetho njalo kayivumi icho khona ukuthi kumele babambisane besiya phambili
yesiyakhumbula ukuthi isadiki yangenela eZimbabwe kodwa abanye abantu basale bekhonona besithi kayangazani bebesekela ibandla elibusayo sizokwenzakala khona ngani
akhona amathuba okuthi kungaba njalo kusiya ngokuthi ngubani onguyothunyelwe khona ngale kodwa ke akusekhona njalo amathuba ukuthi kusengenziwa into enhle babe befundile kulokho kwabazinsolo kwelaseZimbabwe ithuba liba khona lokuthi abantu bakhule engqondweni benze kangcono kulalokho abakwenzileyo emandulo akhona njalo amathuba okuthi basengaqhubeka besona njengalokhu ubona emandulo so ke kuzaya ngabo labo abathunyiweyo kakhulu ukuthi bakhuthele okungakanani ukwenza into enhle eyabantu beMozambique kanti ke futhi okukhulu kakhulu kuya ngabo abantu beMozambique ukuthi ikuphi abakufuna kakhulu bangakhangeleli kakhulu kusadak bangakhangeleli kakhulu ku-African Union ku-United Nations abakhangelele kubo ezinsizweni zabo bafake iMozambique baphambili bayithande bonke ngendlela efaneleyo bayigcine bayilondoloze ngokuba kabanalo elinye ilizwe isadak aswelizwe labo ilizwe labo iMozambique
Umnumzana efidlela Ncube ulandele zombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawa. Abathenga bethengisa impahla kobulawayo bathi kumnyama phambili ngoba sebebanengi kakhulu emigwaqweni okwenza bethole inzuzo ephansi kakhulu ngelanga kulokho abakuthengisayo. Bathi akulanto egoqekileyo ngomnyaka omutsha ngoba badonsa nzima. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bathengisa ukuthenga emgwaqweni kobulawayo ogoqela imbhida, inhlanzi, inhlanyelo, amatamatisi, amakhabe, ulude, ikhabitshi, amabhawuto, izigqoko, izipenete, izipendamlomo lakho konke okufunwa nguZulu. Kulabanye njalo abathengisa esifela emlonyeni, inyama esitshwana lokunye. Ugogo Rashel Chabangu ngomunye owathengisa okuthiyene emgwaqweni edolobheni leli.
Thengisa amazambane amanzi, awomileyo, indlubu ezomileyo. Impushwa, amkhomo, konke kholoko indumba njile, mashika. Hayi ungalisele kuhle kodwa sokuthi ngathola isitoku sokuwota sibi, hayi ngabangcono.
Iningi liyakhala lisithi akula mali kulezi nsuku. Unkosikazi Jotina Ncube ngomunye wabo.
Hayi kunzima kazi. Lo December lwade simkhangelile, hayi asiphumanga lalutho. Ngapha lama-farmers layo abanye abasincindezelayo ngoba bayasithengisela izinto labo bephinde bebuye lamaro lawo bezothengisa eceleni kwethu bethengise bona nge-wholesale price.
Uyakhalala unkosazana Velile Khamo.
Akula nto e-right, akutshintshanga kutshintshe u-5 ku-4 lapha. Izinto zinzima, izindliyana kuhle number 1. Siyakubongela sisathola amanzi kodwa sinathengisa amagwili, amagwili asiwatholi kunzima ukuthi siwathole ngoba izindliyana I think ayabola phansi, izulu seline kakhulu.
Kuminye emgwaqweni okwela bathenga bethengisa impahla abadlephana bebanga abazothenga. Unkosikazi Siphiwe Moyo uthi akula ndlela ekhanyayo yokuthengisa impahla emgwaqweni kobulawayo.
Ngabe council iyasinanzelela ikwanisa ukuthi isenze lokuzindawanyanyana okuncane. Ithi lapho umuntu ayehleli khona mbabhadale ngelanga ukuze sibe lani le order because into evele ngela order ayiyenzi. Ayenzi ngoba enye umuntu uyamthola ehlezi lapho ofuna ukuthengisela khona umthole ehlezi ethi akula ndawo yomuntu la. Lami ngifuna ukuthengisa ngoba siyabe sifuna ukuphila and nje ama-edges ethu esilabantwana basesebancane so yeyi kuyinto enzima kakhulu uyabukhumbula ukuthi kuyakuthi umuthi ubuye bhekhetareni khonapho.
Umnumzana Kenny Dube layo othengethengisa emgwaqweni wobulawayo uthi ukugcwala kwabantu ezitaladeni bethengisa kuveza ukuhlupheka kwabo.
Kuslow because yiviki yokuvula kwezikolo kodwa sikhangelela ukuthi kuza kuphike abaningi emgwaqweni yesibaningi because abantu bahluphekile badinga ukuphika kodwa awuswele.
Abanye abathenga bethengisa bakhala ngokubhubha kukagogo owayedume kakhulu uRose Nyathi wayelwela amalungelo abo. Umngane wakhe unakafarayo uthi akusebenzeki ugogo Rose engasekho.
Kwesinye isikhathi zokungathi uzambona kukhulumisa mbe uzama usibona ekuthi nafarayo zakutshela ngamanzi but konke siyakhokeka kunkulunkulu kuthi unkulunkulu lesizado ngakho simele sikuvume kokubat okwakathi esimsazobuhlungu.
Owayefundela okwangumanjinela wenzisamtshini ekolejini le-Middle State University unkosazana Tsitsi Siwela wake wathenga ethengisa impahla okweminyaka emihlanu engakatholi umsebenzi.
Ngangithengisa emakethi ngasebenza kwesikhathi eside, ngithengisa ama-groceries emakethi kwesikhathi eside, sizabogogoros semakethi. Kodwa ngiyabonga ngoba ngagcina lami wasasisukenza emgwaqweni, ngagcina lami sendenhlanhla ngathola umsebenzi njengomuntu ayelesikolo sakhe esithengisa kwasenesikolo. Hayi, umnyaka omutsha ngawungena-ke kuhle sengisebenza-ke i-airport.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ukhansela Edwin Ndlovu uthi inani labathenga bethengisa likhuphuka nsuku zonke kobulawayo, okwenza kuminyane okwesabekayo.
Abanye kasibazi ukuthi bavelela ngapha, abantu sebesuka kwamanye amadolobho babuye bazohlala bakhempe khonaphana ku-Fifth Avenue naku-Sixth Avenue bathengise, osokubangela ukuthi kube le ngcekeza eningi kakhulu ngoba akula zambuzi, akula lapho abagezela khona.
Inhlanganiso ye-Solidarity Center ibika ukuba kulabantu abathenga bethengisa impahla emgwaqweni eZimbabwe abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Ithi abantu laba bathengisa impahla ebiza phose amabhiloni amane US 3.96 billion ngomnyaka. Ngimalesizwe 7 kobulawayo, igama langu Ezra Jesus Bani.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngezikwelethi yokulondoloza kwezakhiwo lokunye e-Morning Star DBRS ithi umlilo ovuthayo e-Los Angeles usubhidlize izindlu ezedlula inkulungwane 1100 njalo ulakho ukubhidliza izakhiwo ezifika inkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,000. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umlilo lo uqhamuke endaweni ezinhlanu. Umongameli wakele Ukraine umnumzana Zelensky ucela ukuba amazwe achiyeneyo aqhubeke emsekela ukuze ehlule eleRussia. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kweziphathelane leMelika, kuqhutshwe umbuthano wokugcina okuvalelisa owake waba ngumongameli weMelika uJimmy Carter eNational Cathedral esigodlweni iWashington DC namuhla, lapho izikhulumi eziningi ezichaze uKhata njengomuntu wabantu owasebenza gadalala ukuthuthukisa impilo kaZulu lalapho esesukile embusweni. Umbuthano lo ungenwe ngabantu abaningi abagoqela abake baba ngomongameli abahlanu ababalisa uMnumzana George W. Bush, uBill Clinton, Barack Obama, Donald Trump kanye lomongameli Joe Biden. Yena oyethule amazwi ehaya uKhata. Abazukulu bakaKhata lezihlobo labo bethule amazwi kulombuthano. UKhata uzabekwa namuhla eplazini langakibo eGeorgia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe eMelika umnumzana Dan Moyo.
Okokuqala ithi mayuyu kumuli kapresident uKhata. UPresident Khata singathi ngumuntu ophile kumapresident wonke, nguye ngathi uphile iminyaka edlula bonke ngoba ushone esele 100 years. Amapresident amaningi eza emuva kwakhe bashona. Ilegasi yakhe enkulu engingayisho, ngingathi uKhata ube ngumuntu wabantu, ube ngumuntu othanda ukusebenzela umphakathi. And siyabona even i-foundation yakhe yasiza kakhulu ukuthi iqede imikhuhlane eminingi emhlabeni, ngoba bekuyinhloso yakhe eyokuthi imikhuhlane ethize ayilwise, and ubesebenzisa i-foundation yakhe for lokho. Umbuso wakhe as upresident siyazi waba mfishane ngoba wabusa for only one term. I-second term yakhe wadliwa, kodwa yena ngokwakhe ube li-democrat lamampela, engumuntu wabantu.
Ungathi ungomunye wabaholi beMelika abazahlala bekhunjulwa yini embalini yelizwe njengabo George Washington?
Yeah, I think ngingambeka lapho not for ubupresidency bakhe, but sengingathi nje isimo sakhe the way abe ngakhona engingathi izenzo zakhe after esephumile kuba ngupresident kube izenzo ezinhle kakhulu ukuthi ngibona yebo kuyizenzo ezizohlala zikhulunywa njengoba sazi nje namhlanje singathi yi-federal holiday lapha e-America edeclarewe ngumongameli uBiden in honor of uCarter. So kuyakhombisa ukuba ube ngumuntu okhangelelwa phezulu kakhulu kubaholi be-America.
Simbone kumbuthano wanamuhla ehlanganisa abantu abachiyeneyo abafana labo Obama, Donald Trump, abamabandla omabili ele Democrats ele lama Republicans. Ungathini ngalokho?
Yeah, kuyatshengisa ukuthi ngumuntu obekwazi ukusebenzisana labantu regardless of i-party affiliation. Ngumuntu obengumuntu wabantu njengoba ngithile ekuqaleni, obekwazi ukusebenzisana lemibono ehlukeneyo, obengumuntu olalelayo, ongasiyo othi my way or the highway, but ubengupresident loya ohloniphekayo ekuthini abantu abaningi namanje balokhe besambona njengomuntu okufanelekeleyo ukuthi bamphekezele ehambeni lwakhe esesiye emazulwini.
Umnumzana Dan Moyo ulandela zombusazwe zeMelika ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseVirginia. Zimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwengeza ngomnyaka isikhathi sokuba uGeneral Valerio Svanda akhokhele ibutho. Njalo ngeviki ephelileyo ukhethe umkhokheli omutsha wamapholisa uCommissioner General Stephen Mutamba othethe isikhundla sikaCommissioner General Godwin Matanga. Abalandela ezombusazwe bathi ukwenza kukaMnangagwa kuveza ukuba ule njongo yokuqhubeka esesikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Okwamanje ukukhefu ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Thembelani Dube olandela izombusazo ezimele nomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF. UDube usungula lengxoxo.
UValerio Svanda uPhilip uvele lisotshe lidala elaqalisa kuzapho kudala ngukomanda from kudala abahamba bayatrena eZambia baza kutsho ukuthi hayi wayevele ngomunye wama-instructors. Sibeze sisitsho ukuthi mhlawumbe ngoba yonke impi le matrix zangkhona mbe singathi loku kunjwa kwakhona mhlawumbe ngendlela bona abafuna kusebenze ngayo kwezomvikelalizwe engxe babona ukuthi yena uPhilip Valerio kungaba nguye umuntu ongafunakala ngesikhathi esithize besadinga lowo mhlawumbe ongamreplace. Mhlawumbe yikho sokwenza ukuthi iminyaka yakhe akhwezelwe nge-one year ngizongazani kuthiwa ngolwezi yikho lapho kuyagcina khona i-contract yakhe. Njalo mhlawumbe uhambisana lokuthi njengoba sokufakwe umthetho omusha wokuthi abantu baretirenini mhlawumbe engxe bengakathi ngqe i-70 years mhlawumbe laba sokusenzela ukuthi ayifikise i-70 years yakhe kuhle yokuthi bengingelashwa lokuthi iminyaka yakhe exactly umngafu efikile yini-70 nxakade engingafiki mhlawumbe soku-extende kwenza ukuthi afikise leyo mnyaka nxakade efikile mhlawumbe isizathu yokuthi kuqale kulungisiswe khonokho abakhangela ukuthi bakulungisise kwezomvikelazo. Then ngase sikhangela ngendaba leyana yamapholisa uMatanga siyamnanzela ukuthi bengakafiki 70 years kodwa kuthiweka ngehle mzwe mihla ukhane valeliza nje sithi hayi sesiyakuba ngumlimi. Kusho ukuthi mhlawumbe kukhona okungabe laye kumele akwenze angasakwenzanga ngendlela eqondileyo kwasokuthiwa hayi ngcono-ke wehle phansi ngoba esimunanzela ukuthi iminyaka yakhe i-retirement. Ngase sikhangela umugca lo omutsha ofakiweyo hayi kayikafiki lanxa kade bemfuna bengaba lakuthi bamengezele iminyaka kodwa kusho ukuthi kukhona okuthile mhlawumbe abafuna kwenze akadinga kwenzi kuhle basebesithi hayi mana sifake loza siqhubekelisa udaba lolo solufuna ukuhambe kuhle.
Yes, yawuza kakhulu Dube. Ngena khonapho baba Gawule, uyakhuluma uDube ngamafutshane khonapho umphendulo.
UValerio ngumuntu olembali enhle kakhulu ekusebenzeni ngitsho ukuwathi ephuma ngaphandle kwelizwe esiya kumamishini okuvikela amanye amazwe ngaphandle ubesiyakhokhela ngitsho kumabutho e-United Nations athunyelwa khona ngale wayesiba nguye uyayefika ekhokhele ngitsho la mabutho yabo avelela kobo-America lamanye afike ebe nguye okhokhelayo njalo-ke bamnika imandulo enhle kakhulu ngomsebenzi wakhe awenzayo. Ngokunjalo uValerio ngumuntu olobuciko obukhulu kakhulu kokuze kukhokhela esibuthweni lapha. Mina ngiziqhatha ngokuthi i-product ye-zipra leyana Gibbs. Okuthi nxa ungakhangela indlela alokuza ngayo iyo amadoda asibili esiwabalayo ukuthi esibuthweni laphana amele echiye umbutho sesimene esingcono kakhulu. Ngokunjalo, lanxa isikhathi sakhe sokuthi sechiye umongameli nxa ekubone kufanele ukuthi hayi, mana ngingezelele. Kuqakathekile khonoko ikakhulu emuntwini oqhuba kuhle umsebenzi. Ikakhulu emuntwini oqhuba kuhle umsebenzi, owenza umsebenzi wakhe ngokuphelelisa.
Nxa sibuya ke kubaba uMtamba.
Uma appointa nguye uma disappointa, eyabeleza izizathu zakhe ngokuqhutshwa komsebenzi. Ungeke uqhubeke lokhu sithi hayi umuntu uzaze retire kwesinye isikhathi emsebenzi enjengalana. Kumele nxa usubone engxe kufanele kube lomunye ongane ngenza ngcono kulayina lwana. Nxa engani ukuthi uyamfaka sibili aqhubeke kuhle enze umsebenzi kuhle.
Hayi siyakuzwa. Kodwa ke baba Dube kulabanye abakhulumayo lapha sithi hayi lapha phela umongameli selungiselele ukuthi aqhubeke esemsebenzini kube ngithi esikhundleni sakhe. Kuyifaka abantu abathandayo kuphela. Akunjalo tu.
Khonoko singeke sikubalekile ngenxa yokuthi anti kupolitiki phela ungeke ube nezifiso ezithile ungalungisanga kuhle esingathi khona khona i-chessboard yakho. I-chessboard lama pieces ukuze kuphume kuhle kumele ama pieces akho afake kuhle ukuze ukuthi unqobe umdlalo lo ongabe udlala. So ngokunjalo ke singeke sikubalekile khonoko sinxa sibuyele emuva sikhangela kahle kahle ukuthi eminyakeni emibili edlulileyo kuye kwaba khona ukhongolose webandla elibusayo lapho kuye kwaqokwa khona yena ubaba uValerie ukuthi uzangena kupolitboro ngangaphambanisi abantu bangantu abavungami ukuthi hayi umuntu lo phela usesele kubuthi useselela lokhu nalokhu la wasekhitshwa. So ungananzelela kuyaphuma ngo-2025 ngolwezi. So kuyabe sokuseduze ukuthi i-conference kumbe i-congress liyana ka-2027 i-elective congress la yabe isisondele ngamafitshane uyabe lokhu engingakukhohlakali njengokhomanda. So lanxa kungathiwa kubona hayi u-congress lesi i-elective congress sesimkhetha uba uValerie Sibanda njengoba seretayile uyabe retired commander defense forces kulula ukuthi abantu bamkhethe bathi hayi lo la siyamfuna ku leadership ku top leadership yebandla. So kodwa ngaphuma ngo-2024 nje wadumela aphume 2024 so kungenzeka ukuthi hayi lona sesimkhohliwe iminyaka isimbili simthatha abantu sebemkhohliwe bhanxa ephume ngesikhathi sokuseduzane ukuthi i-Congress ibe khona kulula ukuthi bamkhumbule ngoba siyakunanzela ukuthi kathesi isikhathi esikiso ngase sikhuluma iqiniso abantu abaphezulu sibili ababhediwe ngabantu abake baba kubuthu umongameli lawo kwaba kubuthu under Zipra waba kubuthu under Zanu wangena vele eqalisa vele ukungena ku-cabinet ngumuntu owayevele empili singakhangela lezo president laye ngumuntu ole ukuthi kuyavela ukuthi wayevele esempini o vice president wabili omnyango ukhenyela omnyango ugeneral so ngabantu kade esempini so nxa kuyikuthi imatrix yakho ithi ukuthi kulomunye ozamela chiyelwe kumbe kuzamela angene ku top leadership engumuntu ovela empini u commander in chief defense forces umcommander defense forces ngumuntu oyabe mkhulu ku army so nxa kuyikuthi strategy ukuthi uSibanda la sondele kubuseni hayi bakwenzeka indlela eqondileyo kwenza ukuthi ngase kuphuma lapha sesiba ngu-retired commander kulula ukuthi abantu bamkhumbule bamfake laphana then lo replace uMatanga layo ungafica ukuthi laye ngaleso sikhathi mhlawumbe ephuma uzafisa ukuthi aphume la abe ngu-retired commissioner laye nxa befuna ukumfaka futhi embusweni phezulu kulula ngoba uyabe ngumuntu onjani oseke wabamba isikhundla esiphezulu sokuthiwa ngu-commissioner general kulula ukuthi la asondele ekubuseni laphana
abantu
kumele bekwazi ukuthi lanxa bengaze bekhulume bethini kodwa uValerie phela umuntu even umnankaga uthi esiwa ngupresident umthole evele ekhokhela i-ZNA kulotshiwe ngaphezu kwakhe lapha kodwa waqhubeka wanikwa isicoco senisane sokuba nguye ukhomanda ngokunjalo vele ube khona esibuthweni akumangalisi.
Lapha lizo mnumzana Believe Gawule webandla leZanu PF lo mnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngezokulima. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Icelele bandla le-TCC elikhokhelwa ngosicamfundo uWolfman Ncube namuhla limise umsebenzi okwesikhatshana ozithi ngunobhala jikelelo webandla leli umnumzana Sengezo Chabango. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Mozambique othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho olwaqhutshwa nyakenye uphendukile elizweni kulandela ukubaleka kwakhe. Okwanamhlanje umuli eZimbabwe silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngesithi lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.